olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident welizwe uMgabe sihambe kuye sithi yena nguye ophiwa amandla isisekelo selizwe ukuze abone ukuthi izinto zesisekelo selizwe zihamba kakuhle yini na.
Izakhamizi zeHarare le-Epworth sezicele uMongameli Robert Mugabe losikhomishi wamapholisa uMnumzana Augustine Chiuri ukuthi bengenele kudaba lokudilizwa kwezindlu.
Akhikaba samboni engumuntu ongathinxa ekhwaza kumbe nxa ungasalandelanga lokho akutshoyo kube lobuzima kusiya phambili, ngoba wambona esikhiwa sithi seyi-relevant, sengumuntu wayizolo asemuntu wakusasa.
Ukudonselana okukhona phakathi kwamacele e-ZANU-PF kubikwa kuveza ukuba uMongameli Mugabe kasahlonitshwa kuleli bandla.
Izizalwane seZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezaphiwa ama-permit ngo-2010 zikhangelelwe ukuphela ukusebenza kupheleni komnyaka ziqalile ukufaka izicelo zama-permit amatsha endaweni zonke zelizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ezakhamizi oweHarare Metropolitan Residents Forum usucele uMongameli Robert Mugabe losikomishi wamapholisa uMnumzana Augustine Chiuri ukuthi bangenele kudaba lokudilizwa kwezindlu eChitungwiza le-Epworth. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba lamuhla, omunye wabagcina sihlalo balinhlanganiso uMnumzana Simbarashe Moyo uthe kufanele kulandelwe isisekelo sombuso, sona isikuveza sobala ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuthi abe le ndawo yokuhlala. Lokhu kulandela uhlelo lukahulumende olusaqhubeka lapho kudilizwa izindlu lezakhiwo zokuthengisela eChitungwiza le-Epworth ezakhiwa ngokungekho emthethweni. Ngakwelinye icele, umphathintambo wezabelo uMnumzana Ignatius Chombo ubikwa esithi amakopa ezindlu ama-housing cooperatives kufanele asebenzelane lamabhanga lapho esabela abantu izindlu kumbe indawo zokwakhela ukwenzela ukuthi kungabi lokuqilibezelana. Okuningi ngodaba lokudilizwa kwezindlu asekuzweni kwingxoxo esiyiqhubele uMnumzana Mavelas Khumalo, umgcini sihlalo weChitungwiza Residents Association oyisiphathamandla seHarare Metropolitan Residents Forum.
Okokuqala, inhlanganiso eyenza izinto ezisemthethweni sithiyene lo municipal oweChitungwiza oyenze izinto ezingekhoyo emthethweni. Njalo sibone thina ukuthi singamangala lokhu kukomishina general wamapholisa uAugustine Chiuri ukuthi abophe abantu laba abayenza izinto ezingekhoyo emthethweni, kungasinceda. Njalo kupresident welizwe uMgabe sihambe kuye sithi yena nguye ophiwa amandla isisekelo selizwe ukuze abone ukuthi izinto zesisekelo selizwe zihamba kakuhle yini na.
Ikhansili yeChitungwiza yona ithi izindlu ezidilizwayo ayisizo lezo umthethwandaba owathi zingadilizwa.
I-constitution yethu entsha ithi yona umunicipality kumbe ikhansili ifuna ukudiliza izindlu kumbe izindlu zabantu, ifuze ibe le pepa eliyabe lisuka emakhothini, i-court order, ukuze bayenze lokho. Kukhona khonokho ku-section 74 e-constitution yelizwe.
Kwayisikho kokuqala ukuthi kwenzakale. Ubona ingani udaba lolu luzaphetha ngani?
Ubona thesi thina thesi ke siqale siyenze owe-court, sikhulume lo commissioner Chiuri, sikhulume njalo lo president uMgabe. Kodwa bangayehluleka, sibanike amalanga akwana ukufika 7 days. Bangayekela ukusipha impendulo ku-7 days. Sesisenza umhlangano lama-members ethu labanye sibambene njengeHarare Metropolitan Residents Forum. Sesithi hayi, lokho kumangameli welizwe, lokho kukakomishina Chiuri sokwehlule lakwekoti lokhu, sesisenza njani? Sizamatha endaweni zonke lezi zeChitungwiza, sisiya ekhansilini yeChitungwiza khonaphana, bazamatha njalo e-Epworth, bazamatha njalo eHarare, besenza ama-solidarity march. Lokunye okuzayenzakalayo elizweni esingakwanisi ukuthi sitsho kathesi kumbe sikhulume kathesi, noma lawo ayabe engama-strategy ethu esiyabe sesiyenza ukuze udaba lwethu lulungiswe kakuhle.
Lo uMnumzana Mavelas Khumalo, umgcini sihlalo weChitungwiza Residents Association oyisiphathamandla seHarare Metropolitan Residents Forum, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.